Umahluli umnumzana Samuel Leme walele usikhala ithuba lokuhlawula isibambiso sebail ngemva kokuba amagqwetha akhe ekwenze udaba lwakhe emthethwandaba waphezulu esithi ngoba uMantshi unkosikazi Thafazi Kwamiti wayephosisile ekwethuleni isinqumo sakhe. Unkosazana Ellen Shiriyedenga isiphathamandla se-CCC uthi kabajajuliswa isinqumo sikamahluli Leme.
Njalo lecala lelele thesa usikhala kalicacile ngoba nxa ngabe licacile ngabe uyaphuma entolongeni njenga laba abanye bakhabaphumayo.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi lesi sinqumo siveza sobala ukuba abemithethwandaba bethatha uhlangothi endabeni eziningi eziphambi kwabo.
Indlela umnumzana uSikhala aphethwe ngakhona kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli kalizinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu, ukuhlonipha umthetho, ukuhlonipha iconstitution, kanti ke lokuhlonipha izivumelwano zomhlaba eziphathelene lamalungelo abantu. Indlela aphethwe ngayo kuyindlela yokuhlukumeza ngendlela ephezulu kakhulu. Usebotshwe njengalokho esithi political prisoner, uyalelwa ukubona amadokotela, uyalelwa ukwelashwa, uyalelwa ibail, uthwaliswe nzima njengendlela embi okumangalisayo.
Kusenjalo abathutshisi bakahulumende bathi bebengalungelanga ukupha impendulo kusicelo esakhwezwa nguSikhala okuyabe kukhulunywa emthethwandaba ngesikhathi ethoniswa icala lokuphazamisa ukuqhutshwa komsebenzi womthethwandaba ukuthi kusakazwe kubomabonakude. Abathutshisi bathi na bezaba lempendulo kulesi sicelo okwenze uMantshi unkosikazi Murewana Jogofa athi laye uzokwethula isinqumo sakhe edabeni lolu ngomvulo wevikezayo. USikhala ubotshwe ngenyanga kaNhlangula nyakenye ngemva kokuthunjwa lokubulawa kukankosazana Ali, njalo sikhathi sonke ecela ukuba atholiswe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Uyalincitshwa lelo thuba lanxa abebandla le-CCC besithi iyamhlukumeza imithethwandaba uSikhala ngokwezombusazwe. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende akangeneli kwezemadale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.